ngizwe kusikhala yasiphakama isiphakame tulaphela nani ngoba umthwalo wami sekusephelingana yasiphakama isiphakama kunini sibona imali ngobantwana yami ngobantwana yami ngobantwana yami ngobantwana yami angithi mntwana encane kumele iyobanja kuhlangana kuhlangana kumele siyozama ngithi mama wami kunini ngizwe kusikhala yasiphakama isiphakame tulaphela nani ngoba umthwalo wami sekusephelingana yasiphakama isiphakama kunini sibona imali ngobantwana yami ngobantwana yami ngobantwana yami ngobantwana yami.
Sabalimi manje sesfunile sesijimile basbuki ayibo 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 angithi ngani ngani kumele iyobanja kuhlangana kuhlangana kumele siyozama ngithi mama wami kunini sizokusala yasiphakama siphakama tulaphela nani ngoba umthwalo wami sekusephelingana yasiphakama siphakama kunini sibona imali ngobantwana yami ngobantwana yami ngobantwana yami ngobantwana yami.